Namhlanje singenile enkantolo emini udaba lo liyana kade ngikhulume ngalo izolo inkundla elufake eceleni okwenze ukuthi lifake eceleni ukuthi kulolunye udaba olofayelwa ngabantu bonabo futhi kwenye inkundla udaba lono lwalukaphela ngesilungu njalo ngamabala omthetho ama proceedings have been stayed pending the determination of this other case. So into ababeyenzile ukuthi bafayela amasamanisi bathe befayela amasamanisi bagijima futhi babuye enkantolo besenze agent chamber application into abakhuluma ngayo into yona liyana ekumasamanisi so lathi sasikureyizile khonokho ngakho sivumelene njengamagqwetha ukuthi hayi umthetho kumele ubanjwe ngendlela enjalo. Ngakho ke akulamuntu owinileyo akulamuntu oluzileyo amasamanisi yaseza determine the conclusion of this matter.
Nxa usithi amasamanisi baba sithole utshoni njalo abe kuqondiswe kubani
o-Ian Makoni labanye into abayenzayo ukuthi bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Inkantolo yeZimbabwe uyilanda ngendlela ezimbili, uyilanda through amasamanisi kumbe okunye esithi ngama-applications khonokho ama-agent application, chamber application, court application. So bona baqala bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Isamanisi lona liyabe lisitsho ukuthi i-case le kayiziwa on an agent basis. So then kuthe benze njalo basebe kubuya-ke sebesebenzisa i-agent process yona le akade sebeyizama. Yiyo-ke i-agent process ebisele emuva ukuthi kababuyele emuva bayeqalisa bayeqedisa khona khana babekuqalise kungamasamanisi.